ama-arms ka-amathathu kule-executive okhokhelwa umnankagwa kube le-judiciary yabomalawa bese kusiba le-legislature ekamdenda yikho-ke thina-ke njengebandla le-MDC sithi thina unankagwa kasimrecognize kasimboni njengomongameli welizwe ngoba watshontsha ukhetho yikho-ke nxa evakathele iphalamende lapho kulamalunga ethu khona okuyindawo yabo khona basukuma baphume bemtshengisela ukuthi hhayi vele kabamhloniphi kuba khona kwakhe ngoba wangena ngokuqilibezela kuthiyene-ke umhlangano osevictoria falls yi-budget consultative meeting evele kuyi-core business yawo ama-m ps yikho lizathola ukuthi ama-m ps yahamba-ke kulowo mhlangano thiyene kulokuthi nxa mgabe kuye wazovakashela iphalamende esithi uzonika-ke i-speech thina simtshelile njalo ekwazi ukuthi ngasomongameli welizwe bewangena-ke ngokuqilibezela so kulo mehluko-ke phakathi kwezinto zona lezo ezimbili umhlangano ephathelane lephalamende siyayenza yonke ngoba kabe kuyimandethi yamalunga ephalamende ukuthi akwenze khona lokho
mnumzana afuzwayo uyamuzwa uyakhuluma lapha ubaba uNdlovu kodwa-ke siyazi ukubana indawo enjengefolosi ithiwa ngesilungu i-resort lapho okujajulwa khona kanti ngokubona kwakho kungani bengayenzeli umhlangano yabo endaweni ezinjengeHarare kumbe koBulawayo
hayi khona kuthiwa ukuthi general eHarare kumbe koBulawayo indawo igcwele ephalamenti ama-committee room akhona lephalamenti iyakwana nxa bekhona bonke ukuthi behlala phansi bediscuse within the building kungaba nzima bahamba lapha nesaxoshela khona umgabe e-h i c c indawo ikhona njengoba usitho buti kuyakhanya ukuthi I think bafuna nje ukuthi beke bezinike isikhathi sokuthi beke bethawa umoya bezithokozise but ngapha sikhala ngama-expenses ngibuye futhi ngikhonole ukuthi uyatsho ubhuti uNdlovu ukuthi umnankagwa kabamnaki njenge-m t c okuyiphozishini ehlaba le mvumo yokuyithatha but my problem enginayo nxa kuyiwa efolosi kuyadiscuswa i-pre-budget uthule sekukhulume straight ukuthi i-budget yakhe uyenza along the lines zama-wishes kamnankagwa along the lines zena leyana i-speech ayidelivayo ye-state of the nation abayiyalayo so kuyacontradicta kuyacontradicta manje pho bahambeka nxa uvele kusaliwa konke okusuka kuye akuvele kwaliwe across okungakuthi vele ekugcineni silanda indaba yokuthi abavele baphume bona vele completely i-opposition ye-m d c siphume completely ephalamenti ithiyane lephalamenti ngoba kusiza ukuthi kuningi ukukhontrolwa nguyimnankagwa ephalamenti but ngapha at the same time enganawo kuyasibisela emuva thina nxa sikhangeni so ngani kuthiwa kungani siyadlala kumnandi nxa kumnandi kwenye isayidi kungabi mnandi futhi mbayimbaya hhayi akuhambi kuhlakutshengisa ilizwe i-position eyiyo kanye efunakala ngabantu
nanto udaba mnumzana Ndlovu uthini wena ngalokho
ye ukuthi yena umnewethu ufuzayo kumele akunanzelele ukuthi kuthi yena umnankagwa ukhontrola kwi-executive i-government uhulumende then thina amalunga ethu ephalamende kawakho kuhulumende akulegislature ephalamende i-core business yabo njengoba ngitshilwa ngaphambilini ikwenza umthetho ikuscrutinize ibhajethi yena leyo evela-ke kuminister of finance bayisole lapho abayisola khona ukuthi ilungiswe bayidebhethe bakhangele batho lama-proposal indingeko ukuthi kambe imali kungamele isipendwe ngendlela enjani nxa bengaphuma khonaphana kambe sokusitsho-ke ukuthi-ke sesibulele i-democracy sesibulele enye i-amu ye-state kutho ukuthi-ke i-executive omthuli labamnankagwa babe sebesenza ibhajethi basuke labo bayi-implement ingazange idibhethwe ingazange ikhangelwe iqondiswe lapha lalaphayana so kuyabe kunzima akwesihlukaniseni sivumeni ukuthi ku-legislator ama-m ps ama-mps bakhona yikho azangingena yena leyo mhlangano azaziswa khona lephalamende sisukuma kuphela kungabuya-ke i-stranger esingumnankagwa ephalamende yikho ama-m ps esasukuma khona hayi loku ayisuke omunye wena kodwa-ke nxa ehambe kukhabhinethi yakhe bayamsukumela bamthabele ngoba yikho akhokhela khona bakholelwa ukuthi usesikhundleni ngendlela eqondileyo ngoba nguye aba-aphoyintayo kukhabhinethi ikanti iphalamende akuaphoyinti umnankagwa kukhetha abantwana bezimbabwe ukuthi bafisa ukumelwa ngubani kudale lephalamende yikho-ke kulo mehluko sizahlala siqhubeka sihamba ephalamende sisenza inhlelo zonke zephalamende kodwa-ke umnankagwa nguye sithi kasimfuni ukuthi abuye azovakathela idale lephalamende angabuya amalunga ethu ephalamende asuke umamthiye asale i-stranger ayedwa khona lapho
hayi isikhathi sesingasavumi ungasigqibela uhlelo mnumzana Fuzwa
ya ngigqiba kodwa ngiyamuzwa okumele sikuvumelane kuqala, especially i-opposition kumele sivume ukuthi nxa kuliwa lo mnangagwa, kuliwa lo mnangagwa umuntu, sizayenza imisteki esayenza kumgaba, esaqothana lo mgaba umuntu, sachiya i-system. Umnangagwa yi-system. Ukuthi ungenile ephalamenti umbe kangenanga ukuthi i-system yakhe iyerun iphalamenti, awenziwanga lutho olutshintshayo. So i-budget yena le ibuya nge-system kamnangagwa ngama-policies akhe. So lakho kakuvele kulahle kuyilayini njengayenye ayilahle.